Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokukhwezwa kwembadalo yokuncintisa kukhetho lokhulu segudwini, abebandla le-CCC besithi kumele imali le yehliswe.
Mahlabe Zulu, abantu beZimbabwe sebesishayela ifoni thina be-CCC besithi iZEC ayilamandla yokufaka umthetho. Umthetho ufakwa yiParliament. Lokho abekwenzileyo yincele kuyasabisa njalo kuyingqwana.
Kodwa abanye bathi ukukhwezwa lokhu kuhle ngoba kuzakwenza bebe balutshwana abazancintisa kukhetho.
Hayi, ngiyayibona njalo mina njengo Kalpan Pugen ngiyayamukela, ngicabanga baku right direction.
Uhulumende wele Melika usekhuthaza izizalwane zalelo lizwe ezihlala kwele Ukraine ukuthi zisuke ngokusetsha ngoba ele Russia lilakho ukungezelela amabhomba kunsukwana ezilandelayo ngelanga likazivuse wele Ukraine.
Okwenzakalayo eRussia babukande kubi kakhulu, impi le siyibonayo isenzakala eRussia okuyimpi eyayingafanelanga ukuthi ngabe esiphezulu kwayo namhlanje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokukhwezwa kwemali yokuncintisa kukhetho lokhulu segudwini, abebandla le-CCC besithi kumele imali le yehliswe. Ikhomishini ye-ZEC ithi abafuna ukuncintisa kuba ngumongameli kuzamele bakhokhe amadola elemelika angamachumi amabili US$20,000 ngamunye. Abafuna ukuba ngamalunga edala lePhalamende sokuzamele bahlawule amadola eMelika ayinkulungwane eyodwa US$1,000, kuthi okansila lamasenetha bona bazabhadala amadola eMelika alikhulu US$100. Ngesizwe umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu, abantu beZimbabwe sebesishayela ifoni thina be-CCC besithi iZEC ayilamandla yokufaka umthetho. Umthetho ufakwa yiParliament. Lokho abekwenzileyo yincele kuyasabisa njalo kuyingqwala ukuthi bona sebezenza njengeParliament. Konke lokhu bakubona ngani bazama ukuthusela abantu lokunqaphisa abantu inhliziyo ukuthi i-youth ikhalala ama-elections ngoba bangani bafuna bavalela phansi. Kambe imali abayifunayo le abantu bayithola ngathi silusizi ngoba izekhi sokuphumeliswa obala ukuthi sisebenziswa izanu mhlophe kwenza ukuthi abantu bengakhontesti ubukhansela ubumeya lezinye ezithile. Kambi imali engange 20,000 izavela ngapi? 250 constituents lama councillors wonke almost 2 million yokuthi abantu ba contest kuyayangisa njalo sibona ngani sebethengisa i-democracy. Thina labantu beZimbabwe ama province wonke eZimbabwe CCC labantu kazana labantu bonke bathi lokho hatch nada abantu balile bathi zeki kayibuyele phansi ihlale phansi umsebenzi weParliament. Hayibona ngoba sebefuna ukuthengisa ukuzibusa esingathi democracy. Mahlabe Zulu, lokho asoze sikuvume njalo abantu basoze bakuvume. I-youth iyanqaba, siyabonga.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye kukhetho olwedluleyo, kwaba labangamachumi amabili lantathu abancintisa ukuba ngumongameli welizwe. abanye bathi iphepha lokuvotela iballot paper lalimaniki-niki ngenxa yokuminyana kwabamabizo abazancintisa. Abanye abafana lo Senator Kalipani Pugeni bathi ukukhwezwa kwembadalo le kulungile ngoba kuzakwenza bengabi banengi abancintisayo.
Ngibingelele umsakazi ngibingelele nabalaleli emakhaya. Indaba yezekhi namafizi okuthi umuntu akwazi ukuma njengecandidate whether you're a councillor, a member of parliament noma ukuba ngupresident. Hayi, ngiyayibona njalo mina njengoKhalipani Pugeni ngiyayamukela. Ngicabanga baku right direction. Ungabe kukhona maybe obangabe bekukhuthile lapha nalapha kumbuzo womthe ukuthi yibo yini noma yiparlamento okumele ikwenze lokho, hayi ngicabanga kungashesha kulungiseke lokho. Kodwa umuntu angeke angiphikise khona ukuthi kukhona obekumele kwenziwe. Ayizukulunga lento eyokuthi uzokhumba ukuthi amaphephandaba bake basibonisa omunye ubaba uke warun ukuba ngupresident ngesikhathi se-COVID esexotshiwe ku-one room arenta kulo ngoba ehlule kubhadala i-$20 ubegijimela uba ngupresident lo muntu. Abanye abatholanga ivini amavota awu-100 uyabona sebevuka sebekupholati sebephiwa izimota sebehleli laphana sokuxoxwa ngezinto zelizwe amanye amaphepha athi baphiwa lamafamu ama-diplomat passport ngiyazi bawathola. Manje leyo nto leyo yenza ukuthi wonke umuntu nje uhleli nje ulinde ukuba yi-presidential candidate so usiyogcina sile more than 500 if singaso 5,000 or 50,000 ama-presidential candidates. Ibisi senzwa njani leyo nto leyo? Izekhi sihleli lapha sokumele ibala amaziro leyo ibala amaziro ibala amaziro kuyabe kulukhetho olunjani ishuwa lolo. So hayi ngiyacabanga ukuthi baku right direction maybe bangafuna ukuthi behlise ama fees kancane bese besithi ukuthi umuntu abe candidate kumele abe khethwe yi 5% yabantu ake sithi ufuna ukuba yi councillor so 5% yabantu yabo ku ward mawufuba ngo MP 5% yabantu ku constituency mawuzoba ngo PR ne senator 5% ku province yonke and then president 5% kulizwe lonke uyabona lapho ke ngingazwisisa but lento le nje ukuthi nguthela wayeka nje kuvuliwe nje hayi sizoba lenkinga bo ayisithi sodwa ezimbabwe phela sirun into zokhetho lamanye amazwe azenza lezi zinto kodwa azenzi ngele ndlela ebiyenzeka ngakhona. Ngiyabonga msakazi.
Lo ke nguSenator Kalipani Pugeni obekhuluma ezimele ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe zibuthene izolo enkonzweni yokukhumbula umuyi umnumzana Gibson Sibanda lomkakhe unkosikazi Zodwa eFidelity Building ku 5th Street kobulawayo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le kobulawayo.
Usibanda waba ngumsekeli omkhokheli webandla leMovement for Democratic Change libunjwa ngomnyaka ka-1999. Wakhethwa ukuba lilunga ledale lephalamende wazophiwa isikhundla somphathintambo wezokukhumisana umlotha uhulumende womanyano. Iningi elingene inkonzo yokukhumbula umuyi bamchaze njengomuntu owayesebenzela isizwe esimanyeneyo. Ekhuluma kulinkonzo owasebenza loSibanda besasekubandla lezaphu laku-MDC umnumzana Paul Thembanyathi umchaze njengomuntu owalisebenzela leli lizwe yena lemuli yakhe.
Fanele chiya abantu abantu bebuntu besiyalila. This thing ezakwenza abantu abantu labo nasili ingxenye yakho lokho.
UDokotela Thokozani Khuphe uchaze imisebenzi kamoyi wokusebenzela isizwe ngesikhathi kusachisa kakhulu.
Movement le khona kathesi kufanele kwazi ukuthi khona ni movement in foundation yangkhona yabhildwa ngo-1999 ngabo kwabo Gibson Sibanda. Yona le esikiyo yona khathesi.
Indodakazi kamoyi engene inkonzo yalamuhla uThandi Sibanda ubonye kakhulu ukukhunjulwa kukayise.
Thina sazalwa saba ngu-4 kodwa ngikhaya sakhula uthe ngifesibone yangikhaya sakhula simuthi ngibhuthemba but obhuti babe baningi sakhula labo bhuti abaningi. Umama wayethanda ukuthi abantu bring people together. Umuntu kwakuthiwa kancitshwa ukudla, kancitshwa uphahla, kancitshwa imfundo, isifundiso esasithiyelwa ngumambambo. ubaba wasifundisa ubuntu belo mama. Yikho ngiyabonga ngiswele imlomo ezinkulungwane ukuthi ngibonge ngithini on behalf of uSibongile, uThandi, uMbuso, uZanele, abazukulu uAngela loVuyo.
Ilunga lebandla lezaphu elingene inkonzo yokukhumbula uSibanda umnumzana Patton Getter uchaze ukuba imbali kaMuyi yaqala kumalungelo ezisebenzi ilizwe lingakatholi uzibuse.
Uyuqathele ukwesibunazele ukuthi into le yokufisa lesibukhedini ayiqalisanga namhla. Ungakhangela into yamakhedini, into esukela kubomasosha ndlovu, esukela kubobhibhi burombo, ogreyi umabhalane obhango. Ubuya uzuzondlela uJoshua Nkomo. Namhla futhi yibo bonke bona abantu bonke bonjene abantu usezipolitics.
Umkakhe uMambambo waba ngomunye wabesifazana ababotshwa nguhulumende weZimbabwe ngo-1980 njalo babedume ngokusebenzela isizwe. Unkosikazi zodwa yena ubhubhe ngomnyaka ka-2003 watshiya abantwana abathathu labazukulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umhlabeleli osakhulayo uAndrea the vocalist ovela edolobheni leVictoria Falls useqalisile ukulolonga imfanekiso yengoma ayihlabela lo obriqwana kwele South Africa lapho ahambe khona loyise ngomgqibelo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi abalandeli bebandla leCCC abaqoqa umkhosi wokubuthelela imali engamadola eMelika zinkulungwane ezedlula ikhulu i-123,000 eyokuthengela umkhokheli wabo umnumzana Nelson Tsamisa imota engangeni inhlamvu zombhobho bebesehluleka ukufinyelela imali le ngoba ibandla leZanu PF beliyivimba. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7, Studio 7 injani lapho? Nami ngumthwakazi, ngumthwakazi. Kodwa ngilesifiso esikhulu sokuthi ngabe ngivotele umthwakazi, kodwa umthwakazi singasivotele sisebenzisa iconstitution yaseZimbabwe ukuze sikhiphe siphume sizimele sodwa sizokwenelisa yini? Inkalakatha ekhona ukubana sikhuphizane sibaningi, amanumbers amaningi, abathwakazi sibangaki. Sibangaki sizazivotela imthwakazi siyikhuphe izana. Sibalutshwana kakhulu, ngakho ke kokuqala madoda sikupheni le inkalakatha enyamazana le inyoka leyi le iZanu PF leyi kayiphume, kayiphume. Ngicucuzela ukuthi iphume, sithole imisebenzi, senzeni senzeni. Okwemngcele lokhu siyakubona, kodwa into ezenzakala emva kwesikhathi endaweni esikhatshana. Ngakho ke asiqhubekeni, sibambene, sekeleni ukuthi sidivide iZanu PF. Yathokoza ngayisizwa abanye besithi mthakazi zaphu konke konke lokhu. Asibambaneni ngaphansi sibe umbrella iwani, sikhipheni iZanu PF. Ngiyabonga yini uMachaqa, yini uMzimkhulu, ngilapha eBandanda Lupane.
Linjani ke othungameli lonke abeStudio 7? Hayi, thina ngapha eZimbabwe siphilile. Udubo esilalo, imali zepension lezi ezikhulunywa ngazo, siza nje kuzona ezinsuku bakhuluma ngemali zepension ziphelele emgwaqweni. Imali oya uyilanda ikakhulu ku post office uyawulanda i-5,000, ubona khona lapho ugada $7. I-7 yusa, uyephenduka nge-7 yusa, uyasala ula mali nuyathi uyo lesikweleti ungakayithathi i-5,000 nalepi. Bekungaba njani imali leyo bayikhweze ethathwa ku post office ngeviki ibe phezu kwe-15,000?
Kanina Studio 7 singela boJonathan Lemire labotungamilingomo injani labo bonke abasakazi ngisalibingelela siyalibingelela ngegama lenkosi uJesu. Njani sithi hayi sibonga uhulumende ngalokho akwenzayo kwamabhebhe etiketi asathatha ilizwe lonke sibili kwakuqala kwakusa akwenzayo siyakubonga lokhu.
Studio 7, Studio 7 sikhuluma lamabhena lapha eFrancis Town. Studio 7 siyalibingelela lonke. Mina ngithanda ukuthi ngike ngikhulume ngendaba ekababa uNkana. Kambe namhla ubaba inesilikana umphokamzi omubi ubona nguye umuntu ongane nguye wasifaka phakathi kohlupho ngokufoma izano. Izano yile yesihluphayo sanamuhla. Kambe kazikazi babuhlungu yini ngabantu ababulala ebakhanile sebulela isizwe sonke umphokamzi omubi. Ngikhala ngaye lo muntu.
Salibonani basakazi beStudio 7 labalaleli bonke ngiyalibingelela. Bese ngibingelela kakhulu ibandla elihle, ibandla leTriple C. Hayi sibonge laphana ubaba uNdebele okhuthazayo abantu. Hayi siyakuthanda baba uNdebele, khuthala vele yalo kuTriple C. Lani vele akutshintshi iparty. Siphethe phambili ngoChamisa, bengazi bemkhulume kubi njani bayazihlupha afana lo muntu okhonkothi imoto ihamba. Vele ingasoze imuzwe, asihlupheki vele ngabantu laba abasola uChamisa laba abalomhawu lapha. Amangala yena lo ubaba othi yena hey uNdebele uRongo. Ngikakhangela ukuthi uChamisa wabuya lamashona angu-17 wafaka abangukhansile eBulawayo. Kungani right nxa wafa kuChamisa adla amaNdebele? Umqondisi ungene ukhetho luka-2018 uzuza abantu abangaki? I-MDC yathi iqalise yahle yaba labantu yazuza abantu abaningi kakhulu emathabelini. Umqondisi kungani eqalise iqalise ngokufadalalana namhla lokhu efadalala athi esezama ukuthi akhiphe abantu ku-CCC? Uyehluleka ukudinga abantu njenge-CCC ayikhiphi muntu emuntwini, ikhuluma izinto abantu beyilandele. Kathi esebhizi nge-CCC ubona ungani kuthiwa angaguqula thina? Thina asidlali ku-CCC and i-CCC ilabantu. Ukukhuluma kwakhe beyikuzihlupha. Kambe thina singalandela umuntu othi uqunywa ilizwe, ilizwe eZimbabwe lingaqunywa, liqunywa mbani? Akusebenzi lokho, abahlukane lathi njalo. Nxa besithi baqunywa ilizwe engathi amaNdebele athi afuna uqunywa ilizwe singatshomi. Thina befosela abantu entweni yabo le engaqedakaliyo engazwakaliyo, lokuthi umama lana wayeqinisa ukuthi ngibe yisihlahla bani. Khanya lithumbe lihlala wonke umuntu, umuntu okuvina ungalifuni liyafuna ukuhlala. Basiyekele thina bengasifosi ukuya kumqondisi kasifuni. Thina singabantu bakaChamisa simthande njalo elisho. And even ungafaka uChamisa lo mqondisi bencintisane koBulawayo kwamba umqondisi uyadliwa. Vela singikeze zivotele umqondisi likhohle liphinde. And koBulawayo kwampani liyangena kukhetho but likhohle liphinde ukuthi lizothola ukhansile eBulawayo. Kwampani emaNdebele nesidikidikini likhohle liphinde. So likhulumane vele, lilihluphelane sibili, alike lihlukane lesisisi.
Siyalibonga lonke bantu beZimbabwe. Siyalibonga. Uhlupho esilalo nje eZimbabwe ukuthi imali iba sestridini. Imali yeZimbabwe right isihloko sami, but imali ingangena ebhenki nje kuyaba right. Akula lutho luka sisole lutho, sisola nje ukuthi imali kayibe sebhenki. Uzabona into zonke zihamba ngendlela. Sibesicela nje ukuthi amakhosi omhlaba basikhokhele bethathe imali befake ebhenki ukuze into zonke zihambe kahle. Siyabonga kuStudio 7.
Salibonani balaleli beStudio 7. Salibonani nisebenzi beStudio 7. Ngibingelela bonke abantu bafisele ukuphila, ikakhulu abantu abasemadevelopment. Ngizwa kule ndoda lapha ekuzana ukuthiwa nguziyambe ubekhuluma emhlanganweni etakula mtoza xolisa nge-ground umgabo waxolisa. Umgabo waxolisa abanyene nga. So uqinisile ngombuso ngowabo konke abakwenzayo ngokwabo. Kodwa thina njengabantu besiNdebele abakhulekayo bazakhuleka bamadlozi bathethe lesikhali kakhulu kuNkulunkulu. Izulu libatshayile esimanimani ngenyembezi labantu, labagcikelela abanye abantu phansi, labenzela abangakwazi. Kukhona futhi okusezayenziwa uNkulunkulu, ayibisa imikhuhlane ezindaweni zabo baze bamangala, ngoba uNkulunkulu wakwenza khonoko kumaGibhithe nxa babehlupha ama-Israyeli. Wabavezela imikhuhlane, wabavezela amanzi ababayo, wabavezela konke. Kwakungaso ma-Israyeli ayekwenza khonoko, kwakunguNkulunkulu. So angabokhuluma kubi, thina salahlekelwa izihlobo zethu esingayazi amathuna azo. Thina esikukhalelayo ngamathuna ezihlobo zethu. Umuntu nxa efika ithuna limele laziwe ngabakibo. Nxa yena engafuni ukusixolisa, sasinika abantu bethu sizilahlele. Noma engatshongo ukuthi ngiyaxolisa kula ndaba, thina sizabalahla. Yena uyawazi amabizo abo, uzasinika ukuthi lo ngwakobani, lo ngwakobani. Ngiyabonga.
Salibonani kuStudio 7 basakazi abahle. Ngiyabingelela uXolani Khezo. Yebo, ngicela ukuphawula lapho, ngiphawule kulobaba lo kukhulunywa ngabantwana abaphethwe ngumkhuhlane wendingindi lapho. Abantwana bayafa, yena ukhuluma into zesonto ezingelamsebenzi. Akageze ubuso kusuka udaka lolu lusebusweni, kusuka udaka. Amalungelo abantwana ayagcilazwa ngoba phela vele abantwana ngeke bazilungisele amalungelo abo, badinga ukuthi babhekelwe ngabantu asebadala. Abantu abadala yibo abakhangelela abantwana amalungelo abantwana yini lingathathi lo muntu lifake ejele owenzela ukuthi afunde kufunde lokuthi abanye abafuna ukwenza into efana le yokucindezela amalungelo abantwana kangaka bekwazi akukho emthethweni lokho bayafa abantwana abazi lutho badinga abantu abadala abakhulileyo ukuthi babe yibo abakhangelelayo yena uzositshela ngokuthi amasonto isonto yokwenza kanti umntwana angahlatshwa abe sehambe esontweni akusahambeki nesontweni abake babhekise kahle lento leyo bayilungise inkinga lento le bayafa abantwana ngiyabonga
sawubona mhleli ohlelo khona ngapha emelika estudio 7 mina ngicela ukugcizelela lapha ngifaka umbono wami kulo abathi 20,000 1,000 nenyanga phansi kwakhona bonalo kuyenze kahle ngokubise kakhulume kathesi kulobona sekukhuluma isikhathi sesiphelile kathesi labo abafisayo kulokhu uze ukuncintisa abaqale ukugqogelela kathesi kuze bethi yokufikala isikhathi lesi sama-elections imali yakhona sebelayo lesi beyihlezi belayo bangayekela kulokhu uze bazaphuza kwamakhothi bangathendwa abakona bagqogelele kathesi kusikela manje ngiyabona ukuthi kuyenze kuhle ngokumihluma yokukhuluma kathesi isikhathi lesi ngoba bezakhuluma sokuselwane manje abantu bengathi kube bezakwehluleka ngiyabonga umkhathi wohlelo.
Siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwelunye udaba, abahlali begwanda leziphathamandla zaleli dolobho bebethe gwaqa izolo emhlanganweni wokucubungula udaba lokuswelakala kwamanzi okulokhe kuqhubekela ngesikhathi inkampani yezinwa isiqhubele leli dolobho umlandu okuziqhubela inhlelo zamanzi. Ngakwelinye icele inhlanganiso yamathopheleland Institute for Human Rights iqhube umhlangano lentathele zindaba izolo kobulawayo lapho eveze ukukhathazeka ngokusilela kwamanzi kuleli dolobho okuningi asikuzweni kumqondisi walenhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa exoxa losithandekile mhlanga weStudio 7.
Njengomhlaka 23 August 2022 lilanga lokuqala ele World Water Week lapho umhlaba wonke okhangelele khona indaba yamanzi. Njalo futhi leli langa luhamba phezu kwe-theme mbindikimba ethi yona Sing the Unseen, the Valley of Water. Okutsho ukuthi sibone lokhu okungekho emgcekeni kumbe kungani kufihlakele sikhangele ukuqakatheka kwamasi. Okuqakathekileyo sikhulume ngakho indaba ye-costing ukuthi kunjenje siphakathi kwesigaba lapha izakhamizi ezihamba khona 12 days ngeviki zingelamanzi. Kodwa amabhili abo abuya elokhe eqansile, abanye lokhe eqhubeka eqansa, kawatshengisi ukuthi abantu bahlala isikhathi esingako ngenyanga kungelamanzi. Ngenxa yokuthi lawa amabhili a-estimative, esikutshoyo ukuthi Bulawayo City Council kayiqale ukubala amamitha ingasebenzisi amabhili. Nxa kubehlula lokhu, ngaba yenze lokho esingathi ukuquma amabhili abantu ngesilinganiso esisuka ku-20 kusiya ku-30% okuyikho kuhambelana lesikhathi abantu abahamba ngaso inyanga bengelamanzi. Njalo sikhangelele indaba zokuthi kuswelakala kwamanzi kobulawayo kufaka omama namankazana labanye abaphila lobugoga labagugileyo engcopheni yokuhlukuluzwa lokuhlukunyezwa kakhulu, ikakhulu sikhangela ukuthi lapha bathola khona amanzi kuba khona ukuminyana kube khona lokulwa. Njalo futhi amanye amanzi abuye busuku lapha abantu ababekumele bebelele khona bacina besiba ngabantu abangavelelwa yibusela lobugebengu. Sikhangele njalo ukuthi Bulawayo City Council kayikhangele indawo ezishiya amathoilet ukuthi lezi ndawo kulamalokishi akhanganela amathoilet okungela toilet ngomuzi ngomuzi. Kuba nzima kulaba bantu ukuthi babe beshe i-toilet ngalesi sikhathi amanzi ehamba isikhathi eside kangaka. Sithi Bulawayo City Council kayiwakhiphe lawa malokishi engahanjelwa ngamanzi kumbe babe khona indlela abangazenza ezokuthi bathole amabhawuza kabili kathathu ngelanga ukuze benelise ukuthi bathele amanzi ema-toilet kungabi khona imikhuhlane. Sibuye njalo sakhangela indaba yalokho kuthiwa i-open defecation ukuthi abantu basuka bayeziyele ngaphandle emagangeni baziyele phandle eceleni kwendlela ngenxa yokuthi kakula manzi okuthela ema-toilet. Kodwa zizakhamizi zakobulawayo ukuthi batshengise ukuhlanzeka labo babe ngabantu abaresponsible bangabi ngabantu abaphomba ukulahla nje ingcekeza mahlayana indawo yonke. Yokugcina indaba esiyikhangileyo yindaba yemikhuhlane. Sibona ukuthi sokugcwele umkhuhlane we-daria isihudo ngenxa yamanzi angcolileyo. Ngaleso sizathu sikhuthaza izakhamizi zakobulawayo ukuthi zibone ukuthi amanzi ayabhoyilwa, ayatrithwa ukuze amanzi ahlanzeke. Njalo futhi sifundisane ngokutritha amanzi izikhathi zonke.
Uke wakhuluma nge-petition, yiziphi izinqumo elizithethe ezokukhulumisana leziphathamandla ngalolu daba?
Udaba lwe-petition ekhona ngolokuthi sibona ukuthi thina njengoba ngeke ngathi ukuthi abantu bahamba for 40% of inyanga bengelamanzi, kodwa ama-bills abo abuya enjalo engathi balamanzi emalanga wonke enyanga. Ngakho leso sizathu ke sine petition esiyibhodisa ezakhamizini zakobulawayo ukuthi ziyisayine lapho esithi cela khona ibulawayo city council ukuthi kayime ukuestimate ama bills ibale ukuthi umuntu usebenzise okungakanani basebembila khona. Sithi njalo kuleyo petition nxa besehluleka ke ukuthi bakwenze lokhu kabasehlephulele okuncane kuma bills ethu okungaba yisilinganiso se 20 kusiya ku 30%. Yikho futhi okucina kusenza abantu bacunuke bangasabhadali amabhili ku-City Council. Kodwa i-City Council layo ingatshengisa ukuthi iyazwisisa udubo oluhlanganela labantu. Labantu labo bazatshengisa ukuthi bayazwisisa udubo i-City Council ehlangana labo, labo bahlanganele layo phakathi laphakathi. Ngokunjalo vele sikhuluma ngayo 20-30% kayisiyo imali abantu abayephucwayo ngalesi sikhathi. Ngoba oku officially ukuthi sile 12 days ngenyanga singelamanzi, kodwa ngahamba emalokitshini kule ndawo ezihamba 20 days singelamanzi, ezinye ziyaphose ziqeda inyanga yonke amanzi bengawabonanga empompini. Yiyo ke ipetition esiyibhodise zakhamizini, kuzathi mhla ka 1 September kuphela iWorld Water Week sihambe siye yethula ku City Council.
Alo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, obeqoqa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. KwezeMelika, uhulumende weleMelika usekhuthaze izizalwane zalelo lizwe ezihlala e-Ukraine ukuthi zisuke ngokutshetsha ngoba eleRussia lilakho ukungezelela amabhomba kunsukwana ezilandelayo ngelanga likazibuse weleUkraine kuyona le iviki. Ugatsha lweState Department izolo lwazise ukuba zonke izizalwane zeleMelika ezenelisa ukusuka kwele Ukraine ngemota kumele zihle ziqale ukwenze njalo. Lolu gatsha lukhuthaze abantu ukuthi bengezwa kukhala icilongo lokubhonjwa kwelizwe, kumele badinge lapho abangacatsha khona.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele, laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ukungaphumeleli udaba lokukhwezwa kwembadalo yokuncintisa kukhetho lokhulu segudwini, abebandla le-CCC besithi kumele imali le yehliswe. Kodwa abanye bathi ukukhwezwa lokhu kuhle ngoba kuzakwenza bebe balutshwana abazancintisa kukhetho oluzayo. Izeki yazise ngeviki edluleyo ukuthi umuntu ofuna ukuthi ancintise ukuba ngumongameli welizwe sekuzamele abhadale imali engamadola eMelika engamachumi amabili, i-$20,000. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.